Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywa ngabanye, kodwa abanye njalo bayakusola.
Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection vaccine ayikabe umuntu wonke.
Ikansili yakoBulawayo isingezelele amalanga impompi zamanzi sezizavulwa ngaso kulandela ukunaka kahle kwezulu.
Sikhangele sonke ukuthi amadam ethu kukhanye ngani awagcwali.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe ongaphansi.
Hayi, mnumzana labalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho alihlazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ngezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye, kodwa abanye njalo bekusola. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo utshele isizwe ukuthi imigoqo le ebalisa i-curfew esizaqala ngehola lesihlanu ekuseni kuze kuyafika ihola lasithoba minembili ntambama 8 p.m. Abantu abavunyelwa ukusuka kwemanye amadolobho besiya kwamanye, kumbe lapho abahlala khona besiyavakatshela kwezinye indawo. Lokhu kwenzakala inani labathelela igciwane leli kumbe ubulawa yi-COVID-19 selisehla. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abalichumi 10 ababulewe yi-COVID-19, kuthi abangamachumi amahlanu 50 babanjwa igciwane leli. Idolobho leHarare yilo elokhu likhokhela ngenani labantu ngoba bebahlanu ababhubhileyo izolo. Abanye bathi ngabe uhulumende uyekethisa lezi zijeziso okwenzela ukuthi abazisebenzayo benelise ukondla imuli zabo. Kodwa abanye ngabathi kuvalwa kwelizwe kuzabangela ukuthi inani lababulawa ileli gciwane lehle ngamandla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisibanda.
Mina ngibona ukuthi uhulumende aqhelise lesi sikhathi se-lockdown. Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection vaccine ayikabe umuntu wonke, njalo singakhangela ukuthi ngesikhathi leso sedlulileyo kuthe kuvulwa izikolo, kuvulwa oborder, abantu abaningi beqalisa ukuhamba, inani labantu ababambele umkhuhlane likhwelile kakhulu, salahlekelwa zimpilo eziningi kakhulu. Ngakho ngibona ngani khathesi kungcono ukuthi kuyoqale kukhangelisiswe, njalo abantu beqhubeke lokhu bengekhaya ukwenzela ukuthi leli nani elabantu abathola lo mkhuhlane liyehle, liqhubekele phambili lokhu lisehla. Njalo kuyasiza ukuthi kuke kukhangela ukuthi izikolo zona zingavulwa, kukhona yini konke okungavikela abantu kulo mkhuhlane. Mbona ngani ngenxa yokuthi zonke izinto lezi zazikabi khona, inxenye vele bekudingakala ukuthi uhulumende aqhelise siya phambili ngamalanga lawa okuthi abantu bebehlezi ngekhaya sivikela lo mkhuhlane we-COVID-19.
Bona abantu bese beziphatha na okungabe kubangela ukuthi inani labantu abathola leli gciwane lingakhweli, lenze lingani libanganeno?
Udubo olukhona ukuthi abantu abaningi bese qalisile njalo kubuyela ukuthi abaqhoki ma mask njalo la lokhu social wathi social singathi social distancing nqa abantu bese zitolo nqa abantu begada amabhasi bekungasekho njalo udubo lukhona ukuthi nqa singaqalisa ukuthi abantu abaningi beqalisa ukusebenzisa ozupho njalo siyakwazi ukuthi kuyabe vele khona kuminyene ngini indlela eqhelisa lomkhuhlane kakhulu njalo lokuvula kwezikolo amaboarding kumbe abantwana nxa besiyesikolo bebuyela ngekhaya babethwele lo mkhuhlane siyananzela njalo ukuthi kungavulwa njalo ukuthi abantu beqalise ukuya eGoli bephenduke ubona ngani lo mhlobo wakhona weCOVID-19 lo obusuka beGoli ungacina ukuya usiza ngapha eZimbabwe kube ngeni ingozi njalo kube sokusiba nzima ngenxa yokuthi la manje injection adinyiweyo asesemalutshwana abakabi baningi abantu abazakwanisa ukuthi abasoze babe baningi abantu abazakwanisa ukuthi behlatshwe ngawo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuvimbezela lo mkhuhlane ngoba abantu abaningi sebehlatshiwe lokuncedileyo kube yikhonokhyani ukuthi bekulama roadblock ukuthi abantu bengavunyelwa ukuthi bengene edrobheni nxa ungalancwadi khonokhyana kuyanceda kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bebebuya kuphela umuntu uyabebuya ezobhoda edrobheni engalamsebenzi njalo lokuthi la makhampani azokuvulwa abantu bakhona baqale betestwe mbonani lokhuyana njalo kuzanceda ukuthi nxa kulomunye uyabebanje umkhuhlwane ahlale nikhaya bebebalutshwana abantu abasebenzayo kodwa kusebenza abantu asebetestiwe
umfundisi Sibanda isikhulu meli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane leCOVID-19 eZimbabwe Christian Alliance. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isiyengezelele amahola abahlali balelo dolobha abazathola ngawo amanzi esuka kwangamachumi ayisikhombisa lambili 72 esiya kwalikhulu lamachumi amane lane 144 ngeviki ngoba sokungene amanye amanzi emadamu. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi sezizathola amanzi okwamalanga amane ngeviki. Kodwa ezinye izakhamizi zenkulumane 12 emabhizeni lePhumula South eHarberg zithi bezivele zingawatholi ngemfanelo amanzi kulandela uhlelo obelukhona inhlanganiso elwela ilungelo labantu eMatabeleland Institute for Human Rights elogatsha lweBulawayo Water Action Group elenhlelo ezijeneyo ngemvulo yonke ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi kuleli dolobho ithi seyalobela ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungelamkhawulo njalo yahlangana lecouncil yakoBulawayo ukuhluza loludaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqondisi walenhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngaloludaba.
Okuqala kuyazwisiseka okwenziwe iBulawayo City Council ukuthi bayehlise inani lama-hours abantu asebehlala bengelamanzi ngalo. Ngoba sikhangele sonke ukuthi amadamethu kukhanya ingani awagcwali ngakho uBulawayo City Council engahlavule impompi zonke khathesi athamanzi kawabe khona 24 hours a day and 7 days a week for umuntu wonke ngalesi sikhathi amadamethu evele lamanzi amalutshwane sibona ingani kungaba yinkinga inyanga ezilandelayo so ikho sithi siyakuzwisisa abakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi hayi kukhanya ingani balesifiso sokuthi amanzi siwathole ngoba nxa esekhona nyana labo bayenza okuthile okutshengisa ukuthi kuyazama ukuletha amanzi ebantwini.
Kodwa inhlelo zenu ziqhubeka njani ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi edolobheni lakoBulawayo? njalo lingathi zikhona esezijengisa umthelela.
Inhlelo zethu thina njengeMathebeleland Institute for Human Rights ezokukhankasela amanzi ziyaqhubeka, ikakhulu uhlelo lweMande Water Action liqhubekela phambili. Ngikhuluma nje namhlanje besithola amapikitsha abantu, namhlanje sijoyine umkhankaso we-United Nations Water, othi Water to Me, lapha kade sibuza khona abantu ukuthi amanzi atshoni kuwe, what does water mean to you? Njalo abantu bebephendula lumbuzo ngebipikitsha, bebetshengisa ukuthi amanzi aqakathekile kibo ngoba amanzi atshengisa ukuthi ayimpila kahle, amanzi ayinkolo kumbe ayancedisa inkolo lamasiko, amanzi ancedisa ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi ancedisa abantu ku-development, ku-economy, ayancedisa njalo lento lezishiyeneyo kubo tourism ukuzigcina uhlanzekile, njalo njalo. So ikho kanti ade bekutshengisa namhlanje ngamapikitsha akade bekwenza ukuthi uyathatha ipikitsha usitshengise khonoko. Kukanti inhlelo zokuthi injongo yethu kakhulu yokuthi kube khona esithi ngesilungu accountability ngendaba yamanzi ukuveze kamgceke iyaqhubeka njalo, ngoba sibonile iBulawayo City Council isilethela ukuthi imali yepipeline water project bayisebenzisa njani.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Yebo yebo yebo, tsakaza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha lwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumayelana lokuhlatshwa kwabantu iJackson lokuzivikela kucoronavirus ele vaccine eliphiwe iZimbabwe ngabe China. Ama Jackson wohlobo lwe Sinopharm azinkulungwane ezingamakhulu amabili amkelwe elizweni ngomvulo. Sulukandaba lingakhuthwa yilo lihlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe owangaphansi. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lithi uMohadi wayethandana lonkosikazi Abigail Mumpande owake wabukwa ukuzimisela kwakhe ukuthi athuthukise impilo yakhe ngowayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama. Umpande wayengomunye wabasakhulayo abahanjiswa kwelemelika uyaqhelisa ulwazi lwabo phansi kohlelo lweyali. Iphephandaba lezimlive.com lilomlayezo i-recording yengxoxo yababili bencokolana ngezothando kumakhale khukwini. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi ehlaziya ezamasiko njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi mnumzana labalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu alihlala udumo nje ukuthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi ezinye uzuzibuza ukuthi kambe liqiniso yini. Kodwa nxa kuliqiniso lokokwenzakaleyo ngiyaphinda lihlaza, akumelanga into enje lanxa engabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje bukuthulwe kusaziwa kodwa. Pho kulezi nsuku into ingavelezakale le misamo esichaywa obala igcina indaba eyasayo, ikakhulu kusiya ngokuthi lowo mayenza uyini emphakathini. Akuhle lokho, akumnandi. Angisho ukuthi kwenzakala ngoba kwenzakalanga, kodwa nxa kwenti kwenzakala, hayi 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 bo, ayisikho lokho esikukhangelele uthi kungenzakala. Umuntu sibili ophethe ilizwe azatshaya ngesicathile ekhanda ophe ngenxa nje belele ndlela, hayi ayisikho lokho. Ngitsho lanini la ingabona lapho khona nxa uliqiniso amehlo angazakahlane la abantu ngoba uyabe cabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzakalani.
Manje nxa kusenziwa ngabantu abadala njengalaba, intsha yona izaba lesifundo bani? Njalo ubona ngani lokhu kungaphambanisa na elakusasa labo indlela abaziphatha ngayo.
Nxa kuyikuthi kwenzakele njengoba sisitsho, intsha ikubukele ikukhangele, ubuntu babo buyatshabalala. Angithi abantwana belaba abatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani. Uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu bakho, nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lapha. Kutho ukuthi laba abantwana baza kuthi hayi-ke nxa abadala bekwenza la lathi singakwenza kulungile, ngoba kekho ozakhuza omunye. Ilizwe liphenduke kube kwamfunzi dlemini, kube nje semahlangeni, kuyiloo lalowo uzenzela umathanda. Intsha iyonakala, ilizwe liyachitheka, isizwe siyatshabalala. Abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo. Mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami, ngoba abantu abami ngizabakhuza ngibathini kusasa nxa the ngenza khona lokhu engithi bangakwenzi bona. So usiba indaba yokuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engutshela khona, hhayi kawusebenzi. Intsha iyaphambaniseka kakhulu, lesizwe siyonakala. Impatho lokuziphatha babasakhulayo kuyadla isizwe, kanti isizwe sakusasa ngensika zaso ibona abatsha abasakhulayo. Hhayi, awulunganga ebantwini abatsha lokhu.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi kwezamasiko njalo engumfundisi, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ayibike ukuba kulabantu abathathu abafe ngokugalula ezigabeni zelizwe ezichiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora usekhuthaze ukumanyana kwamabandla aphikisayo njengalokho okwakufunwa ngowake wakhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tswangirai. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usuphe sibhekane lalo lunzima kabi, lunzima kakhulu. Salibonana ukuqala sore ungakhulumisi into ezinjengama-rent, into esezinzima kithi ebantwini, especially ebantwini bakithi eZimbabwe. Nokudla asinakho, hhayi siyasokola mpela kwele South Africa, siyasokola. And enye into esenza singabuyeli emakhaya into eyi-one ukuthi sofika sisokole wese, plus kuwese ngoba la ma-border avaliwe, akukho lapho kuvalwe khona. Sometimes ukudube kukini kungcono. Lo mkhuhlane we-COVID bakithi hayi asiyazi ukuthi uzophelela kuphi, mara hayi sisebunzimeni impela kakhulu.
Salibonani, salibonani, salibonani Studio 7. Hayi siyabo, siyaphila. Hayi lolu gubhani lolu lunzima badala, lunzima. Okhulumayo ngudube ngilapha eBotswana la. Hayi lunzima, sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhu esakhulayo. Lo siyawesaba, uvalile, wavalela wonke amabhoda, wavalela izisonto. Alo mkhuhlane lo siyawesaba, kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakutshoyo abaphathi, sifakeni amamaski. Umkhuhlane lo uyaqeda, lingathi libone uqeda amaminista, uqeda ini, awukhethi mhlobo. Mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo, hlobo zami, amamaski logeza izandla, livumele ama-lockdown. Ama-lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu, lihlale lawo. Lingabhodi ngale ithi he njengabanye bathi he ngale sasesetshwaleni sesiyanga yikho lapho elizathatha khona khona lokho kuyinto. Lina kuphela engicelisa lona ukuthi lihlale ezindlini, livumele i-lockdown. Noma umsebenzi ukho unyekho noma ukhona, kodwa vumela i-lockdown naleyo.
Sawubonani Studio 7 nabasakazi abesakaza njengoba linjalo. Ngicela liphephe kuphuphane lolo lukhona abantu. Hayi kunzima, into nje esihluphayo lapha thina esikuzwayo kuthiwa ama-price lockdown. Ah, lokho ikhongani mina ngisingamanga uzwa kahle ukuthi atama price akhutshula ngani ukuthi some price yesinkwa sithele nzima kangaka abantu abahlala emadrobheni bathele nzima. Hayi, hayi igovernment ayi abantu kabahloniphe umthetho kodwa ukukhuphula ama price ngibona ngani kugcina ngani akho sahlonipheki ngani sekuyibhizinisi. Hayi mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kondolwani kulili maplumtree kulili mawest plumtree. Ngiyabonga.
Ngivingelele basakazi be-Studio 7 lani balaleli be-Studio 7 ngindokubonga ngokujabula kakhulu ngonkulunkulu othe wasinika izulu elihle lo nyaka mhlawumbe zake siphumule indlala. Njalo ngitshaye umpululu ngijabule ngimanzi tengi la ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izigezo zemedo. Vele i-Britain ibisiyiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezitshaya igunya ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umklanti wathi kababotshe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo angiyibonga ukuthi bakhulumani. Ngiyayihalalisela Britain number one banike gaxa futhi ubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ngilazise hambani etsholotsho kosiphepha kulo mkhulu wamapholisa okosiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu yethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu? Emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ehambe efake impuphu yakhe emalayinini abantu. Two, ulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile. Usuke ejimila ugibele uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20 ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa ube susithi kuthiwa yesi kuphelwane izitezo zenuso libaqakezile ezandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7 hambani lebona kwesiphepha lina nitatheli izindaba lebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini olalana uzethu komtshayeli ule mpuphu umemba nishajwe uyithengisayo.
Salibonani, salibonani ku-Studio 7 linjani balaleli lani lonke elisakaza ku-Studio 7. Ye, ngiyaphila mina. Ngizama ukuthi ngincedisane lalo undoda ozama othena yena. Ngabe liyafaka indimi zonke ezikhona eZimbabwe. Ngitizwana ndoda, iStudio 7 kakuyona eZimbabwe kanye kanye. Kulincedo nje osaluzwelwayo ngama-American ukuthi besinike lathi ukuthi sibe sizuza ngalona lithuba esilitholayo esilifunyaniswayo. Ukuthi so ukuthi sungazudimande wonke lokhu ukuthi besinike khona. Hayi, bathi bona njengoba indima ezimbili ezi-understandwa ngabantu abaningi eZimbabwe yizozonezi, lawe ngithemba uyakuwananzelela. Ayisiyo ya abantwana beZimbabwe iStudio 7 izwakala ivela ku-VOA eyi-Voice of America eyabantwana base-America ethe ebhadalelwa yi-income tax yabantwana base-America. Yikho ubona nje ingani ikhululeke ngale ndlela ekhululeke ngayo ngoba base bekubonile ukuthi lapho umganu wayevele sincitsha thina ulwazi lonke ngoba iradio yakhe yayisinga ama-praises wokuthi yena nguye kuphela umuntu okhonzwayo. Yikho la manje lokhu ibona kade silokhu ikhonza umnankakwa lokhu ikhonza ibandla elibusayo kayivele kayikhiphi okuqondane lamanye amabandla aphikisayo. So yikho basiphakulela lolu uhlelo ukuthi khona lathi sizuze ukuthi sibe lokuyingxenye yokuzasipholisa iqiniso. So hhayi, asibabongeni kuphela kulokuthi sifake ama-demand amaningi. Ngiyabonga.
Hhayi, siyabonga bakwethu. Lingalitshona njani basakazi abathandekayo? Hhayi, kula ntweni ngiqiniso lihle nje kuphela ukubonga, isibongo esikhulu kakhulu. Hhayi, isibongo esikhulu kakhulu, simsebenzi lwenza omkhulu kakhulu ngoba izaziso esizithola lapha vele ambona ukuthi eZimbabwe singathi kule station esiyenza kanje ngaphi because hhayi liyasinikeza liyasiphakulela iqiniso lodwa. Hayi, likhuluma lo Ncube lokhuluma lapha ngilapha eGaborone la kole Botswana.
Litshona njani basakazi abathandekayo? Hayi, lisiphethe kahle sibili ngoba izindawo sizizwa khona la njengoba nje lisizwa nje ukuthi vele ngiyilalele kathesi. Kodwa hhayi, umkhuhlane lo wecorona lo ukona wona, iqiniso ukuthi ukhona njalo yokuthi sizivikele sigqokene amamaski, sigezeni izandla njalo ole sanitizer njalo sanitize kodwa hayi ngale ekhaya ngale siyabona sithi uyahlukumeza kodwa ke bona vele ngawe uyahlutshaya inkonzo enkulu khona phana yabona eh akona plan
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukugcitshwa kokuthoniswa kwecala likamnumzana Donald Trump edale le Senate esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Umongameli Joe Biden usefake amandla akhe wonke ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa ubhubhane lo-COVID-19 yilo oselusele luyingxaki amele alwisane layo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngapha umumo kwelakithi ngapha hayi kuloke kungathi kuyafana sibili umumo we-coronavirus awubatshengisi ukuyekela ukwehla. Kuyazanywa sibili imzamo uyakoqa umongameli njengokoqa kwa okubonakalayo esesingathi siyakubona sibili kuyikuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwama-mask. Lapha eTexas bebengathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa ama-mask lo kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu batheniki ngawo ama-mask la bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhla. Kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngoba ungakhangela ama-numbers ngama-counties lapha eTexas uyabona ukuthi abantu lokhe bechona sibili ngawo umkhuhlane.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le ye-coronavirus?
Sikhangelele ukuthi engxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu. Ukuphendula umbuzo wakho wokugcina, hayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zibile ezinkulu ezivuliweyo lapha eDallas. Ubonakala izimota ezilayinile, ubonakala amabhasi ethatha abantu esiyabangenisa behlatshwa bephuma. Kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu. Kukhanya ngathi ilokhu ishota kancane kancane ivaccine yakhona. Kodwa ke bayabika ukuthi izangena la kuma-pharmacies nakwezinye indawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kweDallas. Ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela. Okwayo nali impelaviki kuzamiswa nje isnow lesesikhona esitshayileyo lapha eDallas. Kodwa ke kuyaphithizela sibili, kuyahlatshwa abantu.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Dem Lord. COVID money, hospital money, water resources, mali yonke ayikho. Mineral money, baya ikapulo tonga. Dem Lord, abe senzeni na, abe soneni na, satwala kanzima thina, emhlabeni omuhle kangaka.
They are looting like crazy monkeys in a poor old woman's cornfield. The looting syndrome is a despicable custom, a disgraceful disease of maladministration, a dishonorable act of total disrespect of the national coffers and the mineral resources. Them loot, a pandemic of thievery and a daytime robbery of the state coffers by those cabals eating cheese, munching lasagna, eating puddings, sushi, and popping champagne under the glitz, the glitter, and the glamour of the red carpeted corridors of power. Those who eat on behalf of them, those they claim to represent, those in power, positions of authority and the public office are squandering every atom of the wealth of the nations. Looting is their religion. Hey, Papa Rican.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye. Ikansili yakobulawa isingezelele amalanga okuvula impompi zamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lingasithola njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.